Sikazi sonke nxa kulokhetho eZimbabwe, amankampani abezindaba awumphakathi agoqela iZimbabwe Broadcasting Corporation ahleli sethezwa umlando ukwenza sengathi imisakazo yebandla elibusayo eleZANU-PF. Le yinto amabandla azancintisa lonyaka athi akhangelele ukuthi iphele du, ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise kaninginengi ukuthi uhulumende wakhe ufuna ukwenza izinto ngendlela ehlukileyo. Ngokutsho kwekomishini yezokhetho eZimbabwe, kulamabandla edlula 108 abhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka. Unobhala jikelele lwebandla le-United Democracy Movement, uMnumzana Andrew Nyathi, uthi abezindaba ikakhulu amankampani omphakathi banomlando wokubika ngemikhankaso yawonke amabandla la. Uthi akusumlando wabezindaba ukwahlulela ukuthi iliphi ibandla elithandwa ngabantu kumbe hatshi, kodwa abantu kufanele baphiwe ulwazi bazikhethele.
Kuyadingeka ukuthi ama-political parties aphiwe i-platform or indima elinganayo yokuthi kubonakale lapho abalima khona ukuthi kunjani, abantu bazikhethele bona bodwa, njalo abantu bazijajele bodwa ukuthi hhayi lokhu kuhle, lokhu kakukuhle.
Unyathi uthi kunengi abakukhangelele emsakazweni yomphakathi ngalesi sikhathi sokhetho.
Ake sipheni abanye labo i-chance yokuthi labo bake bazicacathe sizwe ukuthi bona bathini, ukwenzela ukuthi umsebenzi wesizwe uhambe kuhle.
Ngokutsho kwemithetho yokhetho evunyelwane ngamazwe e-SADC, wonke amabandla aphatheka ekhethweni kufanele aphiwe ithuba lokwethulelwa inhlelo zawo namankampani okusakaza omphakathi. Baningi okwakhathesi asebetshayele izandla umsakazi we-ZBC kanye ephephandaba le-Herald ngokuthula indaba zokhetho ngendlela esuthisayo, ikakhulu yemikhankaso yomanyano we-MDCT Alliance leZANU-PF. Kodwa kwamabandla amancane athi lokhu akwenelanga, njengoba abezindaba laba bekhangela kuphela inhlelo zamabandla amakhulu bona bethiwa phandle. Umgcinihlalo webandla lezaphu kule-South Africa, uMnumzana Bongani Halimana, uthi kusegcekeni ukuthi imisakazi yomphakathi ilokhu ithatha icele kwezokuthulwa kwemibiko ephathelene lokhetho.
Sibonile esikhathini esidlulileyo ibandla lezaphu limatasatasa kuma-constituencies akoBulawayo nasemathebeleni South nasemathebeleni North, ikhankasa lisenza i-door to door. Asizange salibona kumabonakude, njalo asizange salizwa isakazwa emsakazweni we-radio.
Le yinto athi kufanele iphele.
Konke lokhu kwenziwa ukuthi i-constitution yelizwe, isisekelo sembuso selizwe asilandelwa futhi njalo asihlonitshwa.
Umcwaningi enhlanganisweni ye-Chris Hani Institute, uMnumzana Samukela Khadebe, ukuthi kucace bha kufanele kwenziwe ngonozindaba ngesikhathi sokhetho.
Balumlando hathi nje okubika ukuthi lapha kwenzakala lokhu, lapha kwenzakala lokhu, kodwa ekuvezeni okuyikho okufanele kwenzakale nxa kungenzakale kuhle. Kambe zonke izinto eziyimfanelo na ezokube lokhetho olumgceke olungazi ukuba lempikiswa lengxabano zikhona na?
Uhadebe uthi abezindaba balomlando okungathathi hlangothi nxa bebika iindaba zokhetho. Lokhu uthi bakwenza ngokubika iindaba ezenzakalayo kumbe ezemikhankaso ngendlela ezakwenza uZulu azikhethele yena ibandla elimkhanga ngcono engazange atshotshozelwe abezindaba laba.
Balomlando wokupha bonke abancintisa kulolu khetho amathuba alinganayo ukuze uZulu enelise ukukhetha ngoba ezwile ukuthi bameleni njalo bathini. Kaningi kaningi sihlala sisola sithi thina bavame ukuba lugatsha lwebandla elibusayo, ngaleyo ndlela kakwakhi sizwe kuletha ingxabano.
Amabandla amancane athi abakumeleyo abafuna ukukwenza benganqoba, abafuna ukuguqulwe umehluko wabo namanye amabandla avele sekhona lemibuthano yabo yemikhankaso nezinye zezinto abafuna bezindaba bazethulela umphakathi. Mesipito 7 Johannesburg, South Africa, New Benedictine Shapo.